njengoba vele wayechilo ukuthi imali yangaphandle ama US dollars ayebethengiswa emsikeni ovulekileyo phakathi komuntu othengayo lothengisayo emabhenki kumbe ebhele u-dechange. I-2.8 intenga yakhona ayijoyo yiyona imali ayebeyithengisela ngayo amabhenki. Kusobala ukuthi amabhenki angokwawo nxa esethengisa imali esethengisela ama-customer abo. So uyabe sekumsika ovulekileyo sokuya ngokuthi imali yakhona ethengiswayo iningi kanjani kanganani i-demand and supply. So lokhu akuthileyo akuthi ukuthi yena uthi ukuthi imali yakhona yinto engiyakhona ngaphandle kwamabhenki. Yiyona imali ayithengisela ngayo amabhenki. Amabhenki yiwo-ke azakuthi nxa sethengisa sethengisela mina lawe sesizavumelana ukuthi umsika wemali ume kanjani mzwanokho.
Njengoba idola lemelika likhanya lichiphile emabhanga nxa kuqathaniswa lasemkambo wensitha esingathi yi-black market, sesingathi sokuyikufa kwayo yini i-black market, abantu abathengisa imali ezitaradeni kabasela bhizimusi?
Hhashi luba angithi kuthiwa khona vele imali yakhona iyabilokhu ikhona, abazange bathona imali yangaphandle kwelizwe kayisasebenzi. Kusho ukuthi nxa vele abantu abasemsikeni funa baye bethengisela thina abangaphandle kumabhenki ngentengo ephezulu ukuze banqobe intengo leyana ethengiswa ngebhenki. So umsika ovulekileyo kungenzeka nje ngitsho nje kodwa umsika wangaphandle omnyama kawukavaleki ulokhu khona.
Ubona uvaleka yini?
Uyakwanisa ukuthi uvaleke nxa abantu bengaze bajabulele ukuyathenga emabhenki. Uyakwanisa ukuvaleka nxa amabhenki engakwanisa ukuthengisa imali ngentengo ephezulu. Umsika ovulekileyo akulanto esingathi predetermine.